Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuNkwenkwezi 2021 kuKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weZimbabwe uthi uzaphanyeka emthethwendaba udaba lokususwa kukamnumzana Lokumalaba esikhundleni sika Chief Justice.
There are so many grounds to appeal the High Court judgment.
Kodwa amagoda athi uhulumende uphakathi kwelitshe lembokodo kudaba lolu.
Sesilento esingathi thina i-constitutional crisis.
Bethukile abantu kulandela imibiko ethi kulo muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ophenduke kwele Zimbabwe evela kwele India. Kuhlelo lwamasiko sixoxa labale minyaka engama-50 bejadile eZimbabwe.
Abona esikolo eMadopo mina ngo-1961 nangekuphumpu usukuthi isiwe moyo ekuphumwani.
Salethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ufuthelele ngesinqumo somthethwandaba we-High Court esithi wephula umthetho ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamnumzana Lokumalaba obe ngumahluleli omkhulu welizwe uChief Justice. Umphathintambo wezemithetho eZimbabwe umnumzana Zihambi Zihambi wethule umbiko ojulileyo izolo kusihlwa lapho aveze khona ukuba uhulumende uthukuthele ngodaba lolu. UZihambi uthi kukhanya engani kulabantu abafuna ukugenqula uhulumende besebenzisa imithetho ndaba. Ukhangelwe ukuthi uhulumende uzaphanyeka kudaba lolu emthethwandaba ngokuphangisa. Igqwetha elilwela amalungelo kwaZulu umnumzana Machobana Ncube uthi kuyamangalisa okwethulwe nguhulumende.
Wonke umuntu waseZimbabwe kungakhathalekile ukuthi ungubani kufuze ukuthi isinqumo somthethwandaba asamukele, ngoba lowo mthethwandaba umthethwandaba osemthethweni. Okunye njalo esikunazelelayo ukuthi njoba betsho ukuthi bazaphanyeka amaphepha e-appeal umbe ukuphisa lesi sinqumo edale eliphezulu le-Supreme Court, kululungelo lwabo lelo ukuthi bakwenze lokho.
Uncube uthi kusubala ukuthi abehluli bonke ababotshiswayo bangeke bathonise udaba lolu.
Inkinga eza kuba khona yikuthi njengoba ama-judges e-Supreme Court la wonke ebebotshiswa angeke abuye ahlale ezwe leyo challenge ngenxa yokuthi lawo angabanye babantu laba ababotshiswayo. Okusho ukuthi sesilento esingathi thina i-constitutional crisis, ngoba akula amanye amajaji angahlala ngaphandle kokuthi kwenziwe ama-agent interviews kufakwe another panel of judges abe-Supreme Court ukuthi bahlale bezwe leso sinqumo.
So abakubandla leZANU-PF bazonde baganulwa abo ngalokho kwenzakele izolo. UDokotela Simba Mavaza oligqoda elizimeleyo uthi uhulumende ulelungelo lokuphanyeka udaba lolu emthethwandaba.
There are so many grounds to appeal the High Court judgment. It is a pity that we are having a judiciary which is becoming...
Kuningi okwenza ukuthi uhulumende aphanyeke udaba lolu emthethwandaba. I-High Court bekungamelanga ihlale phansi iphumele isinqumo lesi engani bamele i-Supreme Court. Ngakho-ke kusho ukuthi isinqumo sabo kasilamkanjo ngaphandle i-Constitutional Court ingasemukela. Okwesibili, akulangqondo ukuthi yindaba abahluleli laba bathonise udaba lolu bebathathu. E-High Court kuvele ukukhangelela ukuthi kumele kube lo mahluli oyedwa. Kukhona ukushaya amanzi lapha, ngoba abanye abezombusazwe bangenele kudaba lolu.
It shows that there is an underhand playing in our judiciary system, and furthermore there is actually a very serious political play at play where judiciary plays politics.
Umamaza uthi imthethwandaba isibanjwe ngenkani ngabaphikisa uhulumende.
It is true that the judiciary is captured. We all know, and it is the truth. There is a war now to remove the government. They failed through sanctions. They failed.
Kuliqiniso ukuthi umthethwandaba usuqanjulwe ngabaphikisa uhulumende. Sokulembi khona manje ekuzama ukususa esikhundleni uhulumende. Behluleka ukwenza lokho besebenzisa isijeziso zenotho. Okwamanje sebesebenzisa amanye amazwe, inhlanganiso ezimeleyo kanye lemithethwandaba. Umthethwandaba uyingxenye kahulumende. Senkingeni yokuhluthunwa kwemithethwandaba.
It's capture affects the other two arms of government. And in this case, we are in a quagmire caused by the capture of the judiciary.
Umamaza uti loba kunjalo kukona ongenziwa uze udaba lolu luthoniswe eSupreme Court.
The JSC would recommend the president to appoint retired judges to sit in the Constitutional Court to hear this case.
I-Judicial Service Commission ilakho ukucela umongameli ukuthi adinge abanye abahluleli. Balakho njalo abahluleli abafakwe ngenkani kudaba lolu ukuba baluthonise oluzaphanyekwa nguhulumende. Kwenzakala ukuthi i-Judicial Service Commission idinge abanye abahluleli abanjengalabo asebezihlalele ezindlini zabo.
The president, the country, the JSC, they have a right whatsoever to appoint acting judges of the Constitutional Court.
Bekunemibiko ethi uJustice Happiness Joe usebochiwe. Kodwa isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Paul Nyati uthi kazi lutho ngalokhu. Abanye abathonise udaba lolu izolo oluphanyekwe emthethwandaba yinhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe nguJustice Jester Jarewa noJustice Edith Mushore. Ubikwa ukuthi solumemetheka eZimbabwe uhlobo lwe-COVID-19 oluqhamuke kwele-India kulandela ukubhubha komuntu oyedwa eKwekwe obevela kulelo lizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphathamandla zeCouncil yeKwekwe zibika ukuthi kulowesilisa obevela kwele-India obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 zithi sebehlolisisa ukumemetheka kwegciwane leli edolobheni leKwekwe okukhanya engani sebembalwa abantu abalithaphileyo. Lokhu kuza ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lusithi kulabantu abafika phose amachumi amabili 19 abahlolwe izolo batholakala belegciwane leli eZimbabwe. Luthi akula muntu obulewe ngumkhuhlane lo izolo. Luthi njalo sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 579,769 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo. Kuthi njalo abantu abedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amabili 231,542 sebehlatshwe okwesibili amajekiseni achiyeneyo asetshenziswa elizweni. Ukumemetheka kwegciwane eliqhamuke kwele-India kwethusa abantu abaningi. Umeya wedolobho leKwekwe unkosikazi Angelini Kasipo uthi basahlolisisa isimo segciwane elibulele umuntu wakuleyo ndawo obevele kwele-India.
Besingakabutholi lobo bufakazi obufakaza ukuba ngempela le yona i-Indian variant, ngoba umntwana wavela e-India sesiphongucabangela ukuba yilo leli gciwane. Okwamanje sisalindele impumela ezavela kulebhu engxenye yokusasa siyabe sesilayo.
Baningi abantu eZimbabwe asebedlela evalweni kulandela ukubhubha kowesilisa eKwekwe okuthiwa wathapha igciwane le-COVID-19 kwele-India. Omunye wabethukileyo ngumnumzana Melo Siphiri.
Kuyasethusa kakhulu lapha eZimbabwe ukuzwa ukuthi umhlobo we-virus lo osukulele abantu abaningi kwele-India usutholakala njalo lapha. Ngoba lapha eZimbabwe i-health situation yethu lapha emaklinikhi langaphi ngaphi asilungelanga ukuthi singalwisana layo le-virus. Ingasiqeda kakhulu okunye kwamagama.
Uyakhala okumangalisayo uPhiri.
Abantu benze lokho okumele bakwenze ukuze njalo bangalitholi, okunjengokuthi bangaxhumani labantu lapho kulabantu abaningi khona, njalo bafake lawo mamaski esesibona ngani akusenziwa kakhulu uma sibona abantu e-town lapha emabhasini.
Ingcwethi kwezempilakahle okunkampani yeGama Medical Laboratories usikhwica mfundo elobhisibanda uthi abantu kumele balandele iziqondiso zomthetho owethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
njalo abantu sibathathu ubuhlobo bethu. Kulabanye abagijimela phambili izinto ukuthi ungafika vele ufike ulutho sethethe. Kulabanye abathi laba phambili sabona ukuthi bona basoze bewe yini, abaqale behlatshwe abanye kanye nizalandela. Kuzoba labanye abalandela emuva.
Kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane, 38,554, asebehlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye, kwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu lasithupha, 36,318, sokwabhubha abedlula inkulungwane lengxenye, 1,582. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Siphindeza xoxa ngodaba lolu losiphica mfundo solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital kobulawayo.
Kukhanya igcikwane leli okuthiwa Indian variant leli lingabe selikhona khona phezimbabwe. Kulabantu ababanjiweyo ababili akade bevele eIndia enkabazwe, abantu laba kwagcina sebethelele abanye bagcina sebe ngabantu abalutshiyagalolunye. Yikho-ke sokumangalisa kakhulu igcikwane leli njalo selibanjiwe khonapha eSouth Africa eJohannesburg. Abantu bakithi njengoba behamba kangaka becross iborder, abanye bedlula eBeitbridge, abanye bedlula ezindaweni lezi ezingekho emthethweni. Yikho-ke kungabe leli gcikwane selimemetheka ebantwini, njalo leli gcikwane likhanya lithule lisemakhaleni abantu kumbe lisemaphatshini abantu. Nxa selithi liyavumbuluka selimemetheka engani ngumlilo wamaphepha, selibulala abantu abaningi. Yikho kade lokhu esixwayisa abantu sizama ukuthi singaze safika kulesi sikhathi sokuthi abantu sebebanjwe ngulowo mkhuhlane. Ngoba kungaba lesi sikhathi laba balabadala abadala bazalitshela ngokuthi nge-Fraser kwayenzakalani kusifa abantu abaningi kakhulu. Kukhanya-ke leli gcikwane leli okuthiwa i-Indian variant leli yilo eselizodiliza abantu kakhulu emhlabeni. Selibabulele khona le-India lalapha lizingafika lizakwenza lakhona lokhu izimanga elizenzayo. Yikho abantu bayaxwayiswa kakhulu, kade sixwayisa sizama ukuthi sivimbe lokhu ukuthi labo abalendlebe abantu balunyiwe indlebe abathi umuntu okuluma indlebe ngowakho baqinisile kakhulu, njalo isala ukutshelwa sibona ngomopho.
Nxa kunje sikhuthwa mfundo solwayo Ngwenya, kumele abantu benzeni ngodaba lolu?
Abantu bakithi sebezahlaselwa into embi kakhulu nxa bengalaleli lokhu esikutshoyo. Akulayinye into okumele bayenze ngaphandle kwakhonokho esibatshela khona ukuthi kumele bagqoke ama-face mask, bevale amakhala, bevale umlomo, bengavumi ukuthi baphefumule umphefumulo womunye umuntu, bengayenzisi iminye eminye ngoba
iminye eminye lapha yikho lapha abaphefumulelana khona. Igcikwane selimemetheka okwamagama. Abantu kumele bahlanze izandla, begeze, bangaze bahamba beqhawula abanye abantu. Khona lokhu kuyanceda ukuthi igcikwane lingahambi njengoba lingena lasemlonyeni, lingena emehlweni, alingena emakhaleni kuphela. Kuqakathekile ukuthi bageze izandla abantu ngesikhathi sonke. Yikho-ke mahlaba ezulu sesisesikhathini esibi okumele lilalele lithi indlebe nxa lixwayiswa. Siyalicela ningakela lokhu, abantu bazatshabalala kakhulu ngoba leli gcikwane asiyogcikwane lokudlala. Laba balamathelevishini ababonayo abantu betshiswa khona le eNdiya sebefile ngaleli gcikwane. Njalo kwakathesi igcikwane leli alisoze likuphi isikhathi sokuthi uyagula, liyathatha umphefumulo wabantu masinyane. Yikho-ke lixwayiswe kakhulu lilandele izinqumo zenezo ezifakiweyo nguhulumende. Lingayenzi amaphathi, lingahambi lisiyagida, lisiyanatha utshwala, lisenzani. Lalaba abathandazayo labo bengathandazi beyisiminye eminye. Siyalixwayisa mahlaba ezulu, selisisiya engozini embi kakhulu.
Ungaxwayisa-ke abantu ukuthi kuyiwa phambili kumele bekhangele ngaphi langaphi?
Okukhona njalo yokuthi abantu benanzelele ukuthi leli gcikwane nxa litshaya akula muntu kumbe udokotela mbe umongikazi ozayenelisa ukuthi avimbe leli gcikwane nxa selibulala abantu. Kunzima kakhulu, izibhedlela ziyabe zigcwele abantu, abantu bengasela oxygen, kungasela sokuyikufa kuphela. Siyaxwayisa kakhulu mahlaba ezulu, lokhu asikokwethusela abantu yikulitshela into engayenzakala phakathi komphakathi khonapha.
Usikhuca mfundo solwayo Ngwenya usebenza empilo hospital, sixoxelaye ekobulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo, sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kusukela namhla kusiya mhla ka-30 Nkwenkwezi, amaqembu alejumi lambili 12 adlala umdlalo webasketball ophansi kwenhlanganiso yeBasketball Africa League azanqikelana eKigali kwele Rwanda. Imidlalo le kwakumele iqale mhla ka-12 Nkwenkwezi, kusungulwa inhlanganiso yeBasketball Africa League eDakar kwele Senegal kodwa kwamiswa kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Lakho kulandela imidlalo le ku-www.thebowl.com. Uqhubekela phambili ukulwisana phakathi kwelizwe le-Israel le-Palestine, lapho kulabantu abangama-33 ababulewe namhla ngamabhomba aphoswe ngele-Israel kuleyo ndawo. So isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko wenziwe manje.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla u-Ezra Jesus Banda uxoxa lo mnumzana Caleb Khumalo nonkosikazi Sibusisiwe Khumalo asebele mnyaka engama-55 betshadile.
Sabona nesikolo eMadopo mina ngo-1961 nangekuform 4 osukusisiwe moyo ekuform 1. Zange kube le ndawo zothando phakathi kwethu ngaleso sikhathi.
Hayi, abe ngama-seniors kuphezulu le. Singo-form 1 silokhu situka sila sizama ukubona ukuthi nxa usesekhondari wenziwa ngayo.
Yeyi.
Yikho nje. So
waphosela ilizwi nini lapho?
Oh, kwezelilizwi kwabuya ngemva kweminyaka.
Usuqedile isikolo.
Sesiqedile isikolo. Ngingathi ngamapitshane ukuthi okwakukhona ukuthi ayilihlo lami lalibuye. Eh, 1961 mina ngisuke eMadoko. Ngambona njalo ngo-1964 ku-church conference eWanezi. Ngambona njalo ngo-1967. Takhamba sonke mina ngisuke eMadoko enesuka give you a challenge siza kobulawayo khona lapho. Okokucina okuyikho kwavuse indaba yothando ngokuka-1969 sisemhlanganweni webandla njalo ekhona kwemtshabezi. Hhayi, ngemva kwalokho zase zilomata.
Wathi ephosela leli lizwi wena wathini? Wathini? Wathi hayi, leli jaka ngiyalithanda. Kumbi wozu sithi ngamfuna udlala ngami lo.
Akusuka lezinto eziningi nje ezifikayo ekhanda lomuntu. Okokuqala ngithi sikhuluma ngokuthi ukhumalo ukhumalo lenguni. Umoyo mina sithina kuthiwa singamahole or what have you. Uqala udinga ukubona ukuthi kulokuqiniseka na.
Kumbuyadlala.
Ehe, kodwa-ke ayi. Ngakhona ukuthi sasihlangana ezindaweni zokukholwa laphayana njalo esazakala umuntu wakhe nje simazi awuthiwa ukhumu wayengumuntu nje ovele esazakala ukuthi umuntu olokuqonda lasebantwaneni lasekuthi hhayi ngakho ngaleyo ndlela asisakuthatha ngaleyo ndlela sesithi ake sikuhlalele phansi-ke sibone ukuthi kuyinto engasebenza kumbe kuyinto enjani. Kwakhanya ukuthi hhayi umnyama ongelambisi. Sahamba-ke sadlula lapho. Yikho-ke sekufika esigabeni sokuthi hhayi sibone ngathi umuzi singawakha. Siyavumelana ngani ngezinto zokuthi ubaba walapha ekhaya ngobani? Khanya ukuthi hhayi ubaba sethukuthi nguye ngoyozalwa ngoba wakha lapha ekhaya. Ungubaba sonke isikhathi asobaba mhlana umfice khona ngubaba walapha ekhaya. Ekhona engekho ngubaba kuyafana lo mama. Lo mama ngumama la ekhona loba engekho sakubengelana konke lokhu. Njalo khonapho thina sesiye emshadeni abantu sebesiye emabhutheni sebesiya ngaphi njengoba kuhanjwa ukuthi lanxa ngabe kunokukhona ohambe waya ngaphi noma waya ngaphi umuzi ngowantu ababehle siyithe sakhileyo ukuthi ungaze uyefika le ngingaze ngiyefika le umuzi ngowantu ababehle umuzi wethu wesifuna ukuthi ume noma ngabe uma
yikho lokhu mile lanamhlanje.
Siyamdumisa uNkulunkulu.
Kambe esingathi khona yini esingathi yi-secret ukuthi abantu bahlaleke ukanti ukuthi abantu bahlale 50 years bendawonye ngabe kusenziwa kwini lihlale kangalo kule ndawonye liyake lilo kodwa
yezulu abakade engikhumbuza ethi khona u-second born wethu bevele esikolo grade 3 grade 2 ubuya yisithi hayi wayese-convent mina ngiphakathi kwenkinga ukuthi khona utisha ngalenye isikolo uthi ufuna sibhale izindaba zokuthi i-family fight yangakithi iyayibe njani. I have nothing to write. Oh,
So, vele kalilo zange litshengisele abantu angalisilo.
Hayi, ukuzwa
hayi. Nxa lingaliphambene ngento eyodwa nje lingazwananga liyenza njani?
Zikhulumisana ngothando.
Kazange akufake isandla vele. La uzange umfake isandla.
Hayi ke, walamhlanje ke simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besilo Ezra Chisa Spanda exoxa lo mnumzana Caleb Khumalo lonkosikazi Sibusisiwe Khumalo baleminyaka engamajumi amahlanu betshadile. Lingakhuthwa ludaba lolu kusasa ntambama kuhlelo lwe-Life
Talk.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuhamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje.
Besithakazelela usuku lwabasebenzi, ngakho ke ngifuna ukuthi namhlanje sikhangele kuGenesis chapter 2 verse 15. Ithi yona inkosi uNkulunkulu yasimthatha umuntu yambeka ensimini yase Eden ukuba ayilime ayilondoloze. Siyananzelela ukuba uNkulunkulu eqeda ukudala umuntu, enye into uNkulunkulu ayibekayo wayilungisela umuntu yikuba umuntu asebenze. Siyabona ukuthi lapha ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma ukuthi wabekwa ke uAdam engadeni yase Eden ukwenzela ukuthi ayilime ayilondoloze ibenhle. Konke lokhu kusenzakala umuntu wayengaqalisi ukuthi amelane loNkulunkulu awe isono singene. Ngakho umsebenzi waba khona isono singabi khona. Kuthi ukuthi uNkulunkulu ebusisa umuntu emdala embusisa esithi lokhu kuhle akwenzileyo. Konke khona kwakugoqela lokuthi kumele vele yena umuntu asebenze. Ngakho siyananzelela ukuthi lapha uAdam kazange atshone isikhathi sonke elele ezikholisela nje, kodwa uNkulunkulu wathi kuye kasebenze engadini ayilondoloze ibenhle. Ngakho ke kunjalo lakithi, uNkulunkulu usibizele ukuthi sisebenze. Ngakho umsebenzi uyingxenye wokukhonza uNkulunkulu. Ngesikhathi esiningi abantu sebathatha umsebenzi njengento enzima, sebathatha umsebenzi bewukhangela ngelihlo lalapho umuntu esethuke uNkulunkulu. UNkulunkulu ezethi kuye ngokuginqa kwakho yikho zadla ngakho ukuthi uzabulima emhlabathini kube nzima. Kodwa ufuna siwukhangele ngalesi sikhathi ngalapho umuntu engawe ukuthi kwayivele kuyingxenye uNkulunkulu ayedalile eyokumkhonza, ukuthi nxa umuntu sekhona phakathi kwakhe umuntu wafaka ukulangelela ukusebenza. Ngakho ke nxa umuntu sewile, siyananzelela ukuthi nxa singena kuTestament elitsha, uJesu weza ukuzovuselela ubudlelwano bezinto zonke njalo ukusibisela esigabeni lesiyana esasikiso sona isono singangeni. Siyananzelela ukuthi yena uJesu ngwakhe wathi khula wayevele esebenza lobabakhe uJosefa bayibona besebenza ukubaza. Siyananzelela njalo ukuba uJesu ebiza abafundi bakhe wabafica besebenza, azange ayedinga olova, wafica abafundi bakhe besebenza bethiya begola inhlanzi. Sifica abanye bengama tax collector, sifica besenza imisebenzi ehlukeneyo. UJesu ebabiza nje ubabiza bengabantu abasebenzayo. Sesiyagqiba bazalwane bami, ngifuna ukulikhuthaza namhlanje ukuthi inkosi iyavusisa umsebenzi wezandla zenu. Akulandaba ukuthi kumbe wenza uphi umsebenzi umsebenzi. Kumbe usebenza ngezandla zakho kuphela, kumbe usebenze lomunye umuntu, kumbe laba sebesebenze ebulenjini, kumbe uNkulunkulu kunika amanye amacebo. Kumele konke khona ukukulethe phambi kwakhe ukuze uthole isibusiso esivela uNkulunkulu. Asithandazeni baba ngegama likaJesu, sithandazele izisebenzi zonke ezikhona eZimbabwe lezingaphandle kwelizwe lethu. Siyabathandazela ukuba uNkulunkulu busisa ukusebenza kwabo, umsebenzi wezandla zabo. Babusise uNkulunkulu nxa besebenza ukuze lokho abakwenzayo kuphumelele, kulethe inotho, kulethe ukuthula empilweni zabo. Ngegama likaJesu yathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkungo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkungo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Lena lichona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Wobe namhla sixoxa lo Samantha Sibanda oyinhlanganiso ye Signs of Hope Trust sixoxa ngohlelo obeluphathwe inhlanganiso ye Deaf Women Zimbabwe lapho babekhangela indaba zokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana abakhubazekileyo ikakhulukazi indaba ze gender based violence. Masibanda, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okuningi ngalokho okuphume kuhlelo oluphathwe inhlanganiso ye Deaf Women Zimbabwe.
Ngiyabonga kakhulu Mike. Uhlelo kade senzwa yi Deaf Women Included belumayelana lokufundisa amaqembu kanye lenhlanganiso eziyenza ama services e gender based violence. Kukhona abanye abapha abantu indawo zokuhlala nxa kumbe sebedlunguliwe kumbe sokulento eyenzakeleyo. Kulabanye futhi njalo abathi kumbe bayakuncedisa nxa sokumele ubophise umuntu. So bonke laba bantu babenxusiwe abayenza ama-services achiyetshiyeneyo befundiswa ukubana bengancedisa njani abantu abakhubazekileyo. So kulezinto eziningi esazibonayo njengokuthi for example izindlu lezana ezithi nxa kumbe umuntu efuna ukuthi edinga indawo yokuhlala kwesisikhathi wheelchair yabingangeni. Uthola ukuthi kumbe umuntu ole disability sehlezi akalandawo yokuhamba ngenxa ukuthi ama safe houses lawo awangeneki. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi akula interpreter nxa sokumele ukuthi umuntu lwana o deaf ehambe ethola ama services uthola ukuthi akula interpreter. So sasikhuthazana lenhlanganiso kakhulu ukuthi even kuma programs abo kumele befake abantu abakhubazekileyo.
Phansi kwe-lockdown eningi labantu bahlangana ngodubo lwe-gender-based violence ikakhulukazi abantu abakhubazekileyo. Njengoba sekulesikhathi eside i-lockdown yaphela, kukhona osekutshintshile na?
Mina into engiyibonayo Mike yokuthi lockdown or no lockdown, ama cases e-GBV against abantu abakhubazekileyo are underreported. Sakuthola njalo abe Deaf Women Included bayenza ngakho i-documentary ababeyitshengisa abantu ukuthi khonkhona most of the times umuntu oyabe engu-perpetrator uyakwazi ukuthi ebe ngu-support person, nguyokuncedisa endlini, nguyokuphushela i-wheelchair yakho. So ukuthi uhambe wena e-reporter kwenzi ngoba uzafuna usizo kuye ukuthi efika kuleyo police station. So kulezinto eziningi ezinye esasiwabona njengama-inclusive strategies esingawayenza njengenhlanganiso and sibavula ingqondo ukuthi alright yikuyini okungayenzakala. Balutshwane abantu abakwanisayo ukuthi befinyelele e-police station bekhuluma izindaba zabo. Abantu abadefi kakhulu zabona ukuthi kwesinye isikhathi uyabe engazwanani labantu bakhona and the moment they involve interpreter so kusitsho ukuthi indaba yakhe sisaziwa ngabantu abaningi, akusela privacy. So kuyenziwa futhi ngomunye umsebenzi esawenzayo as a organization ukuthi i-Deaf Women Included yayenza i-guideline incediswa ngabe JSC which is i-Judicial Council eZimbabwe ukuthi bebe lama guidelines of ama sign language interpreters. These are other things ezinye ezikhona ukuthi umuntu odeaf ukuthi ehambe ayireport issue yakhe. Sakhuluma ngendaba zona lezi zama ethics uthi nxa umuntu esekutshelile information yakhe akumelanga wena usuhambe uhlambaza information leyo.
Ayi masibanda isikhathi sesesilungu mangoyi, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo sulukandaba. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje, lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni we-Studio 7 Oliver Lisayo. Igama lami nguMike Gove. Bye bye.
Siyabonga Mike Hobe. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wathi sibone ebesilazo. Uhulumende weZimbabwe uthi uzaphanyeka emthethwandaba udaba lokususwa kukamnumzana Lokumalaba esikhundleni sikaChief Justice. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisayo ngukhiphi sidube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.